sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 3 kunhlolanja 2021 ngontungameli Nkumo endabeni sekuseni lamhlanje kubhubhe abantu abangamachumi amabili 20 nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kwatholakala abangamakhulu amabili alamachumi phose ayisikhombisa 266 belomkhuhlane lo. Amalunga MDC Alliance unkosazana Joanna Mamombe lo Sisiria Chimbiri bazaphindela enkantolo namuhla lapho uMantshi azaqhubeka ehluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Abebandla lezano PF basola izijeziso zenotho ezedeswe iziphathamandla zikahulumende ezine yibhilitane. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi amabili 20 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu amabili alamachumi ayisithupha lasithupha 266 belomkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebebanjelwa umkhuhlane laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu 33,814. Inani lasebebulewe yicoronavirus lona likwele laya kunkulungwane elamakhulu amabili alamachumi amahlanu lane 1,254. Ele China lazise izolo ukuthi lizaphathisa iZimbabwe ngejekiseni yokuvikela iCOVID-19. Uhulumende yena uthi uphakathi kokuthenga amajekiseni afanayo kumankampani achiyeneyo. Kodwa kulabanye abathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni la ngezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela inkolo zabo kanye lokucabangela ukuthi imithi le ilakho ukudala umonakalo emizimbeni yabo. Bakhona abathi njengoba imithi le ilungiswe ngesiphangiphangi kungenzakala ibalethele imikhuhlane engaziwa muntu ngemva kweminyaka. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo omunye walaba bantu umnumzana Maxim Gandla yena othi kuyasolisa ukuthi imikhuhlane esileminyaka iqeda abantu efana lengculaza ayikatholelwa imithi yokuyelapha kodwa owecoronavirus usutholakele ngemva kwenyanga nje ezimbalwa.
Abantu abafayo Dave besifa labo ngemini mkuhlane labantu lokwela ukuthiwa yi-COVID naso kungamanga lokuyala ngoba lahlehleza lahlekelwa izihloko sakuthola ukuthi bendigule emini mkuhlane kuthi hayi i-COVID hayi i-COVID bathi kulabanye abantu okuthiwa khona bafilile kungela treatment nje abayitholileyo oke katshelo samanjesini ngokwenzayo abantu nxa befila bangazenze belatshe yitho ake sibuyelini emithini yethu yesintu sitshele le mithi yangaphetheya ngani ngaba lijekiseni ngosiko lwabo.
Kodwa siyabona ukubana kule jekiseni ezahlatshwa abantu besakhula, abantu phose bonke elizweni lapho bahlatshwa ijekiseni ezokuvikela imikhuhlane efana labondingindi, akuzange kube lokuthandabuza njengakathesi. Kuyini ke kathesi okungakubangela lokho?
Laphana kwakunesiqiniselo esokuthi bafuna ukuvikela imikhuhlane enjalo. Kodwa imikhuhlane yona liyana namhlanje thina esesikhona sibona sithukula sithola ukuthi ama ngona ngabantu abamhlophe babengahlatshwa.
umnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo. Ingcwethi kwezempila kahle zithi amajekiseni okwelapha i-coronavirus alungile njalo zithi abukho ububi angabudala ebantwini. Abesifazana beMDC Alliance ababotshwe kuthange abathi umeli weHarare West edale lePhalamende uNkosazana Joanna Mamombe loSisilia Chimpiri bazaphindela emthethwandaba namuhla lapho inkantolo ezaqhubeka ihluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Ababili laba bebesemthethwandaba izolo kodwa akuphelanga ukuhluzwa kwesicelo sabo. Isigodlo seBhilitane eZimbabwe sithi sibheke ngamehlo okhozi udaba lokuthonisiswa kwababili laba bona abetheswa icala lokuthuka amapholisa ngesikhathi ezama ukubopha abasakhulayo ababetshengisela eHarare ngomvulo. Umamombe uChimpiri lomunye wabo uNesai Marova bake babotshwa nyakenye betheswa icala lokuqamba amanga ngokuthi bathunjwa bahlukuluzwa. UMarova ubebotshiwe la ekuthange kodwa wasuka wakhululwa. Okwamanje uChimpiri loMamombe bavalelwe eChikurubi. Esinye isiphathamandla seMDC Alliance umnumzana Job Sikala uphume entolongweni izolo ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso lidalele High Court. Kodwa abanye abalwela amalungelo oluntu balokhe bevalelwe ngamacala ehlukeneyo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda.
President uyathi ukuthi ukusetshenziswa komthetho njengendlela yokuncindezela kuyinto embi njalo uyazi ukuthi akusoze kwabisele emuva umsebenzi kaZulu okuletha inguquko kulizwe leZimbabwe nokuletha ukuhlala kuhle kwabantu. Uyakhuthaza njalo ukuthi laba abomthetho ababe besetshenziswa ukwenza lokhu bakunanzelela ukuthi kungaba yinto embi njalo ibandla lika-president uChamisa
eleBhilitane selingenele kulolu daba. Kuyanceda yini ukuthi amanye amazwe lezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zingenele kumbe hayi kuyaphelela emoyeni nje?
UPresident Chamisa ukhangelele ukuthi izizalwane zelizwe leZimbabwe yizo ezizakhulula ilizwe kodwa uyatsho njalo ukuthi izizalwane zeZimbabwe zinelungelo lokuthola ukuthula nokudinga ukufundisa ilizwe kungela kuhlukunyezwa. Ngakho lokho kwenziwa amanye amazwe ekhangele amalungelo abantu kukuwo la amazwe uPresident Chamisa akakuboni kuyinto efanele akhulume kakhulu ngayo. Kodaba lokuthi ilungelo labantu livela kuzi miso ze-United Nations iZimbabwe eyasayina ukuthi ingene kuzo ngaloyo hlobo kumele ilizwe leZimbabwe lisebenze lilandela lezo zinqumo zamalungelo abantu.
Kahle kahle kukhona yini okunye okwenziwa ngumnumzana Chamisa ukuthi kube le nguquko amalungelo oluntu enanzwe elizweni?
Kungansuku zatshwala uPresident Chamisa uzakhipha umbiko omkhulu walo daba kuZulu weZimbabwe. Kubonakala kungaba kuhle ukuthi simele lowo mbiko vela kuPresident Chamisa.
Akukho okunye ongasichathekela ngawo lowo mbiko ukuthi ungabe ukhuluma ngani?
Ngeke phela ngigijimele umkhokheli phambili asimeleni aqedisise ukucabanga lokuxoxa izihlelo zakhe.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Kusenjalo ibandla leli lithi ukuhlukuluzwa kwabantu okufana lokubotshwa kwabomamombe yikho okubangele ukuthi eLebhilitane lethe seyiziphathamandla zikahulumende weZANU-PF ezine izijeziso zenotho ngomvulo. Iziphathamandla lezi zibalisa usikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga, umphathintambo wezomvikela umnumzana Isaac Moyo, umphathintambo wogatsha lwama-CIO umnumzana Owen Ncube kanye lowake wahola ugatsha olulinda umongameli umnumzana Anselm Namosanyantwe. Sixoxele lunga le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Lokho bakwenza sikhangele isikhathi esidlulileyo lokho kusenzakala kathesi ukuthi amasosha lamapolisa bayahlukuluza kakhulu abantu. Sikhuluma namhlanje ilunga lephalamende le MDC uMamombe ubotshiwe labanye bakhe kuthiwa bathethise amapolisa ngazi bathethise ngendlela bani. So kuyatshengisela nje ukuthi amapolisa labo bonke abakwezomvikela ke balocuku yikho kunanzelelwe ke ilizwe ke leBrithani labethesa lezo zijeziso ke kathesi ke izijeziso zemnotho lezo kazethiswanga ke singathi ke ngamapolitician kumbe amacivilian kuphela kodwa ke zetheswe abakhangeleke ngezombutho ke lamapolisa ke kunye lama-CIO.
AbeZANU-PF Ndlovu bathi udaba oluhluphayo lapha ikuthi iBrithani ilokhu izondele ukuthathelwa kwabelungu amaplazi ngohulumende.
Udaba lokuthathwa komhlabathi ludaba olwadlula kudala. Kathesi ilizwe leBrithani nxa sikhangele likhangela phela ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu ukuthi abantwana beZimbabwe bakhululeke okungakanani kabahlukumezwa yini. Njengoba nitshilo abantu lokhu bekidnetshwa abantu lokhu bebotshwa singakhangela uMayor Harare uqede izinyanga ke evalelwe singakhangela ke amajournalist oChinono loJob Skhala abantu lokhu bebotshwa bona laba ebevalelwe kwesikhathi eside bathi lanxa lapho abaphiwa khona ibail kube sebehlaleke entolongweni bevalelwe kungani ngabantu asebepika kanti ngabantu abalindeleke ukuthi bahambeke bayethonisiswa emthethwandaba. Yikho-ke kuyananzeleleka-ke ukuthi uhulumende lo-ke ulocuku ulokuhlukumeza-ke izizalwane zeZimbabwe-ke kakula kukhululeka-ke ebantwini lokhu bebotshwa-ke abantu-ke bevalelwa-ke isikhathi eside. Yikho-ke ukuthi kukhulunywe ukuthi iBrithani ibangisa abantu ngoba bathatha umhlabathi nje lizaba ikucatsha ngomunwe abantu besazi iqiniso ukuthi lo hulumende ulocuku uyahlukumeza ke lo hulumende ke kamnankagwa ke ulocuku okudlula ke uhulumende kamgabe. Yikho-ke kuyananzeleleka khona lokho amazwe kaphecheya ke akunanzelela. Yikho-ke leBrithani silibona ke libethesa izijeziso ke zomnotho lanxa bona bezayala bephika bethi bayabangiswa lokhu lalokhuyana kodwa iqiniso sokuthi-ke kulocuku kulodlame kulokungahlonitshwa amalungelo abantu eZimbabwe. Abantu bayabotshwa-ke bavalelwe izikhathi bengelamacala abazathi nxa sebesiyakhulula emthethwandaba sebetholakale bengelamacala kodwa behlalele isikhathi eside bevalelwe. Yilo-ke ucuku-ke olusolwa lubonwa ngamazwe aphesheya kuhlanganisela-ke iBrithani.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Akumangalisi lokho ikakhulu nxa kwenziwa iBrithani izimele yodwa ngoba abancindezeli bethu abavele thina sibe siyikholoni yeBrithani. IBrithani yona anti iyakwazi inkomo ukuthi kusegcekeni ukuthi iBrithani iyalwa ilwa okukhona indaba yeland abantu umhlabathi indaba yomhlabathi leyi amakhiwa la alokho ebuhlungu ngokuthatha kwethu umhlaba ngawoke hayi sonto emangalisayo leyo njalo hayi kambe iBrithani iyodwa izimele yodwa njengoba ingekho kulokuzela u-EU. hayi vele iyodwa izimele yodwa akusiko ndaba yokubhalela ekhaya ngayo le into nje ukuthi sizwe nje ukuthi sikulento enjalo yenzakeleyo but thina siyaqhubeka phambili njengelizwe sisiya phambili akulanto esimangalisayo ikakhulu nxa uyazi into nxa ivele sitheni sakho isenziwa noma kuyini okunjani vele konke okuyinto wakona vele kumele kube lako kube ngusathani njengendlela yakhona yokuthi into yakona iyabe kuvele sitheni isitha siyasebenza isitha ebusuku lemini sifuna ukudiliza wabuhlungu ngendaba yomhlaba kuphela kulalutho
kodwa njengebandla lezano PF baba gawule iliyake lihlale phansi yini lana elike lizinokamakhwapha libona ukuthi kungaphi lapho elingaba liphambanisa khona okulilethela izijeziso lezi
ukuthi kumbe abantu bezinokamakhwapha sezinukela namakhwapha kanti umuntu ozinokamakhwapha ngophambanisileyo phela kambe nxa sisenza izinto ezifanele thina njengamazimbabwenzi ngesilandela isisekelo sombuso wethu sivikela abantu ilungelo loluntu vikele ulungu loluntu sokuthiwa khona kuzephulamthetho izephulamthetho ezizo eziphambanisa ilungu loluntu kwesokuthiwa ilungu loluntu alilondolozwa isikhulumende weZimbabwe ayisikho lokho iZimbabwe ikhulumende yeZimbabwe ivikela ulungu loluntu ngendlela zonke ngokunjalo izephulamthetho ziyabotshwa asikhangeleni into ekuqaleni umuntu uyabenzeni kwesokungakhangela iphambili ekugcineni kuphela kanti wena uyakhangela ukuthi umuntu sesiyakwenda namhla ukhangela ukuthi umuntu ukhuliswe njani unjani njani suqalisa imbali yakhe kutheni emendweni uyayishiya ngemuva qalise kuqaliseni ukuthi uhambe njani wafunda wafika laphana wase siyagana nxa usukhangela wena khangela ukuthi umuntu uyabotshwa kanti uyenzeni ebotshwa amacala adalileyo amacala adinga ukuthi abotshwe kumbe engabotshwa nxa edinga ukuthi abotshwe umthetho weZimbabwe yotsho njalo ukuthi umuntu odale icala uyabotshwa ikhothi ibisisitsho ukuthi umuntu lo kalacala umuntu lo lecala ngokunjalo ikhothi kulamakhothi ayiwahluzayo ekugcineni kodwa so ilungu khangela amazwe njengeSouth Africa ungakhangela iSouth Africa umuntu uyadutshulwa emini ayenzani abantu abayenzani kukhangele kuthiwa ngalo ilungelo loluntu likhona kwamanye amazwe kodwa lapha eZimbabwe kuthiwa ilungelo loluntu eZimbabwe kulokuthula ungadala icala uyabotshwa ungabulala umuntu uyabotshwa ungarephu uyabotshwa akula njalo ungakubonakala sasuvuka uhambahamba lapha yiko kuthiwa yilungelo lokuvikela abantu yilo ilungelo loluntu lelo sikhuluma ngalo
umnumzana believe kawule lilunga lezano PF Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi usikomithi wamapolisa enyakato yemandebeleni umnumzana Erasmus Makoza ukululwe inkantolo ngebheyili izolo ngemva kokubotshelwa icala lenkohlakalo ngesonto. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usephendukile emsebenzini evela kukhe. Fu. So kuyisikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani basakazi beStudio 7, igama lami nguNomazulu, ngibuya eCholocho kwesiphepha. Ngithanda ukuba ngumsakazo wenu, oyiVoice of America, osule minyaka engu-79 years old wasungulwa. Ngathi inkosi ngaliphathisa, uhlale njalo libambene. Ngathi ngathela umusa lothando, yandise lensuku zokuphila. Labazukulu bethu, labantwana bethu, beyothole lowo msakazo lokhu nje Studio 7. Siyabonga kakhulu konke lisenzela khona. Libambe kanjalo otungameli oChris Gande, oGibson Dube, osthandekile Mhlanga wabathabile kanye lezintatheli zindaba. Sicela nibana libambe kanjalo bephephe lapha abahamba khona. Othuso Khumalo, omlondolozi Ndlovu, wonke nje labanye sisibakhohliwe amagama abo. Siyacela ukuthi beyibambe kanjalo labo Benedict Mhlapho. Wonke nje siyalihlisela okuhle. Liphephela kulo mkhuhlane we-COVID-19. Siyabonga.
Mina ukuthi Studio 7 angiyishayeli ihlombe because isakaza ngesindebele nesishona kuphela. Manje ngizwa uJongo Kandemire kaningi athi yena utema sina kwakarerekera. Angimuzwisisi ukuthi mathi unotema lapha pasina kurerekera plus bona bakhuluma ama-language ayi-2 kuphela. Studio 7 iyafana neRadio Zimbabwe. Mina ngiyishayeli ihlombe mina.
Siyabonga Studio 7 usithela izindaba zakuthi sinisele ukuthi uqhubekane ezwenda ukuthi mina ngilana South Africa cha ukuqhubeka ekhaya kubhlungu kakhulu ngoba sikwazi ukuthi kumele sikhale sibike kubani ngoba wonke umuntu ukhethwayo lapha singamazi noma uyayikhetha noma ukhethwa ngabantu akenza intando yabantu ngalo sekhona manje wangena wathina uzoletha imisebenzi uzoletha ushintsho kodwa ngathi uwes undlula lowo wokuqala asazi ukuthi ngempela abantu balala kanjani bekwazi ukuthi baphatha abantu kabuhlungu kanje iminyaka eminingi kangaka kuhlungu kakhulu lokho ngoba ngiyaguga manje ukuthi uma ngiguga ngiphinde kubona emakhaya engizodlani uma ngisengilapha emakhaya ngoba nabantu esebekhulile abaphekelelwa kubhekela nje lama-ovedi bebancenga khona ukuthi uma befuna ukuqikela phansi umbuso bababise bona ibuhlungu kakhulu le ndaba le yasekhaya ngizwa ubuhlungu kakhulu 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 kakhulu.
Sanibonani bantu be-Studio 7 linjani kodwa kuphila. Hayi ka siyawubonga simsakazo we-Studio 7 usilephela indaba ezindle. Kodwa ke ngenxa yokuthi u-government vele siyamazi ukuthi uyacindezela lawo umphakathi waseZimbabwe ulawo unokucindezela kakhulu. Thina siyazi singabantu abadayo ekuqaleni lizwe lese-Rhodesia. Into zonke ezisaqondile. Kodwa ke okokathi izinto emangazayo i-1 lani linabantu any party noma yiphi party. Siyayibona sizano siyayiblema ngoba phela imnango akho wayebulala abantu esikhathi samgrawundi ukuze kathesike sezabe wesi ngoba sehlele esitulweni. Kuyacaca futhi ukuthi lani linabantu beZimbabwe lisebenzisa iparatete kakhulu ngoba abamhlophe abasezimbabwe behleli lawo alifuni ukubanika ivoice labo bekhulume alibafuni ukubavumela ukuthi le maphalamente bekhulume labo ngolimi labo lesingisi libacindezele kizo zonke izinto akula lapho libakhethe khona kizo zonke umphakathi yonke yasezimbabwe noma yini lapho abafanele ukuthi labo bekhethiwe kwelezikhundla liyabacindezela alibakhethanga emaphalamente alibakhethanga kumasipara alibakhethanga so lokhana yikokulubulala kakhulu. Uma licindezele isizwe somhlophe vele iZimbabwe ngeke ithuthuke noma kumnyama kunjani ngoba labo bantu ngabakithi badabuke khona laphana eZimbabwe kuseseyiRhodesia njengathi sasaloko eRhodesia. So kufanelanga libacindezele kufanelela ubanika izikhundla le likutitsheni langaphi kuyo yonke umphakathi nje ofanele kuleyo kufanele ubethole but uma libakhabele emuva lizazibulala wes. Siyabonga
njani kuzo zonke indawo lapho likhona. Yeah, sezi ukuthi Britain faka ama-sanction kodwa ingafakela abantu vele abasengamakhehla laba angakwanisa ukubusisitethi ukuthi bebuye bezobakhipha kuphela. Laba bantu basibusa ngombhobho abakazi njengakithi ngapha emathebhelelendi vele asibafunda ukubabona thina. I-Britain ngayibuye le map izotshengisa amazwe la mabili thina sifunga ukubuswa ngukhayisa umntu wakithi esintwini sesidiniwe laba bantu. Abantu laba batshontsha kakhulu ngamasela behlika athi ye baqeda inkohlakalo. Inkohlakalo ngaphi? Igcwele emakhoti kibo-major street. Inkohlakalo ngaphi? Igcwele emapholiseni emgwaqweni yonke le. Akula pholisi eZimbabwe, akula major street. Kuyolokho kuthiwa khona yenjani njani ababuye bekhupha abantu labo.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-United Nations ithi isithole ubufakazi obethusayo obukhomba ukuthi amalungelo oluntu kawahlonitshwa kwele DRC. Umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi umkhuhlane we-coronavirus ususehla elizweni lakhe. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden ukhulumisane lamalunga ebandla lakhe edale lephalamende izolo ewakhuthaza ukuthi apasise imali engange $1.9 trillion ezosetshenziswa kunhlelo zokuhlenga amabhizimusi labantu abathintwe kubi ngomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa abebandla eliphikisayo elama Republicans bathi inengi kakhulu limali njalo bathi kumele yehliswe ibe yi $618 billion kuphela. Abebandla lika Biden elama Democrats baphakathi kokudinga indlela zokupasisa limali eParliamente bengelasekelo lwama Republicans. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona apha eMelika uMnumzana Gary Twala Jackson.
Hey, le ndaba inzima kakhulu kodwa ngokubona kwami imali eningi kangaka le efuna ukuthi uMnumzana uBiden ayinikeze abantu. Ngibona ngathi nxa sesikhangela kokunye ngapha kwezomnotho kakhulu ngigxile ku-inflation. Ngibona ngathi kuzaba lentelela inflation kuzaphazamisa umnotho ngoba le mali engaka njengoba ingene namhlanje esikhundleni useyithethephi yena umbuzo wokuqala. Okwesibili, kambe kungabe kuyinto embini ukuthi mhlawumbe ngabe unikeze abantu imadlanyana encinyane aqale la athole ithuba akakhangelisisa izinto zonke ukuthi bezihamba njani lapha e-ofisini umnotho welizwe nxa kuyukuthi ufuna ukunikeza abantu imali engathi ithe xaxa athathe ithuba nje akhangelisise. Yebo, siyazi abantu bahlupheka bayaludinga usizo kodwa ngokubona kwami ngibona ngathi imali le iningi kakhulu njengoba besitsho nje ukuthi hayi uhulumende kala mali.
Ungathi luqakatheke kanganani lolu sizo?
Alukho usizo olungaqakatheka noma loluncane kangakanani. Isintu sithi isizo somhambi kasingakanani singangophunjana lombuzi. Singasebenza lo sizo gake ukuthi ke sikhangele umuntu odinga usizo. Noma ungazange wamsiza ukuthi umkhiphe phakathi kohlupho alalo kodwa nje uye wamncedisa ukuthi asizakale okwamalanga amabili amathathu ngokomzuzwana kuqakathekile. Kodwa mina ngokubona kwami nxa sikhangela lolu sizo ngibona ngathi luzancedisa abantu nje okwamalanganyana athize. Kanti ke futhi lolo sizo kungenza ukuthi kahle vele lungasizi abantu ngohlupho lolu abakulo ngoba lokho abangakuthola uthole ukuthi uphiwa leyo 2000 kanti wena vele usukoloda imali yentelela lapho ohlala khona ezinkulungwane mhlawumbe ezine. Ngakho leyo mali yebizasiza ukwehlisa isikolodo kodwa uyagoloda ngokubona kwami iyabe ingenzanga lutho. Ngabe kuyadingwa isixazululo lulo esizoyenza uhlupho lolu luphelele luphume luphele ukuthi abantu bakwazi ukubuyela emsebenzini ngoba unikeza umuntu inhlanzi nxa elambile ikumsiza kodwa akusikho ukumsiza. Kungcono ukuthi sizame ukuthi sakhe isimo lesiyana esokuthi umuntu lo muntu uyakwazi ukuyazigolela inhlanzi kumbe mhlawumbe ukuthi labo kade bevele begola inhlanzi kuvuleke babuyele bayigola inhlanzi uze kudliwe.
Bakhona yini abalahlekelwe yimisebenzi obaziyo ngenxa ye-coronavirus?
Lo mkhuhlane we-COVID ulimazile kakhulu abantu, baningi kakhulu engibaziyo. Kukanti lami angeke ngazithola ngimile umsebenzi wesikhashanyana kodwa-ke ayikwayi kuya kwalunga wokwa ngingabuyela-ke ngendaba yana lo mkhuhlane. Kodwa iningi labantu bathiye bayathatha zona lezi mali zokusizwa ama-employment benefits kwaze kwafika ezingeni lokuthi ayophela bathi abasenelisi ukuthi bababhadale. Ngakho laba bantu belahlekelwe ngumsebenzi babuya balahlekelwa ngelawo ma-benefits. Kunzima kubuhlungu impilo abayiphilayo, balimele abaningi, abalandawo zokuhlala, abala kudla, abala noma nje isixazululo esingathi nje siyabonakala kude naphana ukuthi siyabuya uhlupho lolu luzaphela. Kunzima mnumzane Nkomo.
Umnumzana Kerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili 20 nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kwatholakala abangamakhulu amabili alamatshumi phose ayisikhombisa 266 belomkhuhlane lo. Amalunga MDC Alliance unkosazana Joanna Mamombe lo Sisiria Chimbiri bazaphindela enkantolo namuhla lapho uMantshi azaqhubeka ehluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Abebandla lezano PF basola izijeziso zenotho ezeteswe iziphathamandla zikahulumende ezine yibhilitane. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Igama nguNtungameli Nkulu.